diri mu Washington DC ndini tanonoka wande ndichikusiyai mune chayaguru Chris
Kande kwakuizika tisendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngibonge ke uthanonoka wande obesipha indaba ngolimi lwesiShona. Lingalivuka njani isilukandaba olamukela emsakazweni we-Studio 7 ngolwesibili mhlazi ku-18 Mfufu 2022 ngu-Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, umongameli Emmerson Mnangagwa uthi sokuyisikhathi sokuqeda udaba lwe-Gugurahundi ngoba lusenqabela ingqubela phambili yelizwe.
Nxa uMnangagwa esesenza indlela zokuthi udaba lolu lukhangele, kuzwakala abantu be-opposition sebekhonona njalo, bekhonona kuyikuthi abakazi izizathu zokukhonona kwabo ngaphandle kokuthi bathi uMnangagwa kalikaluyekele udaba.
Udlakela lwezombusazwe luqhubekela phambili esigabeni seMathebelele and South phambilini kokhetho lwe-by-election oluzenziwa ngomgqibelo e-insiza lasemadomo.
But you will not see a video you want to talk about which I will move. I saw my picture on 7 million. I have seen a lot of things happen. I want to know from what from picture or tell.
Ibandla le-CCC lithi balimele abanye njalo izolo insiza ababalisa ilunga ledale lephalamende unkosikazi Jasmine Tofa.
Labo mama obaba ababili labo mama abayi-5 balimele kakhulu, including u-MP wethu mama uTofa balimele kakhulu.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we-Studio 7. Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi sokuyisikhathi sokuqeda udaba lwe-Gugurahundi ngoba lusenqabela ingqubela phambili yelizwe. UMnangagwa ubegqiba umkhosi wokukhulumisana nge-Gugurahundi ngenjongo yokukhumisana umlotha obusenziwa kobulawayo izolo. Induna zomdabu yizo ezikhethiweyo ukuthi zikhokhele lolu hlelo. Induna lezi ziphe uMnangagwa ugwalo olumemethe izikhalazo zabantu besigaba seMandebeleni ezivalisa ukungathuthukiswa kwesigaba sabo, ukufuthelana kukaZulu, ubuyanga esigabeni bubangelwa iGugurahundi, ukungethembeki kukahulumende lokumesaba, ukungaphiwa incwadi zokuzalwa lokunye okunenginengi. Umphathi ntambo wezokwethulwa kwembiko unkosikazi Monica Mthwangwa utshele intatheli zindaba ngemva komhlangano lo ukuthi indaba zokuhlawulwa kwababulawelwa izihlobo ngesikhathi seGugurahundi luzakhangelwa ngalunye ngalunye. Uthi njalo induna yizo ezizaphathisa emasikweni okungcwaba amathambo alabo ababulawa iGugurahundi. Ngesizwe yamazwi kaMnangagwa ekhuluma ngalolu daba izolo.
The second focus is determined to resolve whatever conflict between us internally and without interference from external forces. After all, churches, bishops, NGOs and chiefs, among others,
lawo ke ngamazwi kamongameli Emmerson Mnangagwa. Kunjalo nje abahlaziya ezombusazwe kanye labamabandla aphikisayo basola umongameli Mnangagwa ngokukhetha ukuphatheka engxoxweni yombhuqazwe weGugurahundi ngesikhathi ulodlakela lwezombusazwe esigabeni seMathebelele and South. Ukuhlaziya lolu daba uGaina Gumede Saidi weStudio 7 uxoxe lengcwethi yecubungula izombusazwe uMnumzana Thandeko Zintimkandla.
Udaba lwegukhula wundi ludaba olubuhlungu kakhulu. Okubuhlungu kakhulu yikuthi budala kwenzakala futhi akakho ofuna ukuvuma ukuthi into le yenziwa ngozibani. Sengitsho laye lo ngumongameli kathesi nguye owayephethe zokuthula phakathi kwelizwe, Minister of State Security, nguye owayesazi ukuthi kwenzakalani. Kanti njalo nje siyananzelela izikhathi eziningi ukuthi abanye abantu bakhuluma ngegukhula wundi bakhonjwa ngeminwe ukuthi bakhulumelane ngayo, kodwa bona abezani bekhokhelwa ngoye uMnangagwa bafuna ukuthi kube yibo bodwa abakhuluma ngendaba yegukhula wundi. Babuye bakhohlwa ukuthi iningi labo bakhuluma ngemilomo. Igukhula wundi yayisemandebeleni lenkabazi. Mina lo engikhulumayo ngatshaywa yiyo igukhula wundi, ngishayelwa nje khona ukuthi ngilindebele njalo lokuthi ngangumphathi isikolo sabantwana labo okwakufunda khona laba abantwana ababebuyele zapho bevela empini. uMnangagwa kayekele into yakhe yokuvusa amanxeba endaweni athobe abopha amanxeba alalele ukuthi kumele kwenzakale ngalolo dubo lwegukhula wundi. Kayekele ukuzodlala amadlwane ngemizwa yabantu, kayishiyane lezi nduna. Izinduna zingena ngaphi endabeni yegukhula wundi?
Manje ndingafisa ukubona kusenzakalani, akhulume lobani nxa kuyukuthi uzama ukukhothisana umlotha ngodaba lwegukhula wundi.
Bakhona abantu abangena phakathi kwalolo luhlupho njengoba ngisitsho. Mina ngingomunye wabo, akula muntu osokabuya waza ngibuza ukuthi ngicabangani ngakho. Kanti vele kwabo kwavela ngaphi ukuthi umuntu owenza ulutho olubi olutshekileyo abeyathi hhayi lina manini eceleni zalulungisa mina? Kakula lutho la, abantu bazathenjiswa izinto eziningi. Kusenzelwa ukhetho bazaphiwa amasentshanyana engathi abantu bayicelile imali yakhe. Abantu abalandaba le mali yakhe kangako bafuna ukuthi kuvunywe ukuthi kwenzakala isiga esibi esenyanyekayo esilicala. Abadali bamacala kababanjwe, bayathonisiswe, basiwe enkantolo. Nxa bela macala bagwetshwe, nxa bexolelwa baxolelwe phakathi komphakathi.
Umongameli uMnangagwa uthi yena ubuya ngesihle, ufuna ukuthi lokhu kulungiswe kuphele kube yimbali, nalokhu kungabi kusaba lezikhwili. Lina lizanjani ngakho khonoku?
Iyasinenge, iyasinyanyisa into likaMnangagwa uba ziyovusa amanxeba kwesi sikhathi asengathi ayoma yena awabe iwavuzisa igazi. Kayiyekele into yakhe ayisebenzi, abantu badiniwe ngaye legukhula wundi yakhe.
Kwenziweni nje lapha Mgandla?
Kakudingwe indlela ezingcono, lanxa kungabuya abanye abangaphandle bazogangela indaba le engathi international commission kungaba ngcono kulalokhu okwenziwayo. Kasiyekelwe thina, nxa indlela ingekho umlimi uzabona ukuthi isahluko lesegukhula wundi sizavale kanjani.
Lo-ke ngumnumzana Thandeko Zintimkandla, ingcweti ecubungula ezombusazwe, ubexoxa ecingweni le-Studio 7 eseGwanda. Njengoba iStudio 7 ingasekela ihlangothi, uGaina ubuye waxoxa njalo lomnumzana Believe Gawule, ilunga lebandla leZanu PF.
Bona manje sokhela udaba lwegugula undi, indlela umongameli welizwe upresident welizwe leZimbabwe Emmerson Mnangagwa osethe alubanjwe izinduna. Phambilini ukubekile ke umongameli upresident Mnangagwa ukuthi ayi udaba lwegugula undi alukhangelwe ukuze luphethwe kuhle. Udaba lolu oluyilo olungabe ludaba olwaziwa umuntu wonke ukuthi udaba ludaba olubuhlungu kakhulu, udaba lombukazwe.
Ngombono wakho Gawule, kungakuhle ukubona na umongameli Mnangagwa esephatheka ngodaba lombhuqazwe wegukhula wundi?
Abantu balokhu bekade belokhu bekhangelele ukuthi uhulumende angenele akubonakale ukuthi luyaphepha, luphethwa njani lolu daba. Ngakho-ke nxa uMnangagwa esesenza indlela zokuthi udaba lolu lukhangelwe, kuzwakala abantu be-opposition sebekhonona njalo, bekhonona kuyikuthi abalazi izizathu zokukhonona kwabo ngaphandle kokuthi bathi uMnangagwa kaluyekele udaba lolu. Uzaluyekela njani njengoba izolo lokhu bebekhala ngokuthi kungani uhulumende engalukhangeli udaba lokuground kathesi umnanga kwaselusethena alubanje yibo inkokheli zezomdabu ngoba inkokheli zomdabu yizo ezinyutswa ezingalacele ezilelekelayo ezimele zilubambe udaba lolu hathi abanye abamabandla ezombusazo
umbuzo obuzwa ngabaningi lapha gawule ngokuthi kungani umongameli umnanga kwa angadedeli achiyele uhlelo lolu kwabanye ngoba yena wayengomunye wamalunga kahulumende ogconwayo ukuthi wabulala abantu abazinkulungwane ezingamathumi amabili ngesikhathini sombhuqazelo
kodwa phela umnangagwa elubamba udaba lolu ulubamba hatshi njengopresident wezanupf kodwa njengopresident welizwe lezimbabwe njengopresident welizwe lezimbabwe nohulumende onguyo lo hulumende obusayo ngokunjalo ke umongameli ulamandla ukuthi noma ekumba yiphi icommission engakhangela lolu daba ngawo-ke uqondile ukuthi kukhangelwe khonokwa sekubumbile enika izinduna zomdabu amandla ukuthi aluphathe udaba lokugrawund alusinyelelise ngendlela efaneleyo ngoba abanye laba be-opposition bathanda udaba lolu lungapheli besebelisebenzisa ngesikhathi nxa usiza amavoti bedinge ngalo mavoti okuyikho okuzwisa ubuhlungu abantu ukuthi sonke isikhathi sokuyikuthi ngaso kusiyafika isikhathi sokhetho sebeluvumbulula udaba lokugrawund sebegijima ngalo oluyilo okwenza ukuthi abantu bazwe ubuhlungu balusebenzise bathole amavoti ngalo i-opposition ifuna ukuthola amavoti ngodaba lokugrawund so kuyadanisa kakhulu and mina kimi kuyayangisa kakhulu ukuthi abantu bebebesebenzisa udaba lombhuqazo ekudingeni amavoti amavoti edingwe ngombhuqazo hhashi udaba lolugrawundi alubanjwe izinkokheli zomdabu ziluphethe kuhle inkokheli zomdabu zilube yizo zilubambayo luziliye siye ekucineni
lo ke ngumnumzana Believe Gawule ilunga lebandla lezanupf njalo engomunye wabakhethiweyo kudale le-Central Committee ubexoxa le-Studio 7 ngocingo ekobulawayo. Amalunga ebandla le-Citizens Coalition for Change ayisikhombisa abikwa ethwalelwe esibhedlela se-Philabusi izolo kwathi abayisithupha badluliselwa kobulawayo ngemva kokulimala kulandela ukuhlaselwa ngabacatshangelwa ukuthi ngamalunga ebandla le-ZANU-PF. Lokhu kwenzakale izolo eNsiza South lapho abakade besemhlanganweni le-Commission ye-ZEC. Abathwalelwe esibhedlela kobulawayo ukuze bayohlolwa ngemitshina yama-X-ray bagoqela ilunga ledale lephalamende unkosikazi Jasmine Tofa lomunye ukhansila ungaqanjwanga ngegama. Lokhu kuvezwe ngumgcinisihlalo webandla le-CCC eMatabeleland South umnumzana Solani nje emnyama moyo yena othi utshayele imota yakhe uchayelele imota yakhe wayabahlenga e-Insiza wasebathwalela kobulawayo esibhedlela. Uthi okudanisayo ukuthi abahlasela amalunga ebandla lakhe bakhuluma ulimi lwesishona okuveza sobala ukuthi abavele esigabeni sabo. Lokhu kuza ngemva kodlakela phose olufanayo oluqhamuke ematobho ngesonto kukhangelelwe ukuqhutshwa ukhetho lwama-by-elections ematobo le-Insiza ngomgqibelo. Umgcinisihlalo webandla le-ZANU-PF esigabeni seMatabeleland South umnumzana Ngqobizitha Mangaliso Ndlovu utshele usithandekile Mhlanga we-Studio 7 ukuthi lanxa ekhuthaza ukuthi kube lokuthula njalo kulindelwe impumela yokudingisisa kwamapholisa kuyamangalisa ukuthi imifanekiso yamavidiyo ebonakala ebulenjini ayitshengisi udlakela lusenzakala kodwa sokuthiwa lwenzakele.
Angazi ukuthi kwenzakaleni, angeke ngisho futhi ukuthi ngubani oyenzeni. Into engikhathazileyo sithiwa umuntu ofake ividiyo ngefoni sithi kulo muntu odubula ngempopo nge-live ammunition. Hayi lokhu la kungamuva ngaze ngikubona. Usethe ngaphi isifundo sokulanda umuntu olompopo? One gunshot. Umuntu takes cover. That's how indlela ebengiyikhangele. So usulakini sokungani sokuhlanganiswa kusiba kuningi. Ungasabi leqiniso lakho ukuthi okungekho yikuphi. But lanxa kunjalo mina ngizangathanda ukuzwa sokuthiwa sokule-violence. Umongameli uhlale ekhuluma suku sonke ukuthi into nje okuthiwa i-violence akayifunda ukubona. So kwelami iqula into enjalo vele kasiyifundi. Asifuni lokubona nje kusenzakala.
Bathi abebandla lezano PF yibo abakade bebangela udlakela betshaya labesifazana bebakhumula lezembatho.
Kusana na umuntu enesibindi sokuthatha ividiyo esithi kuyadutshulwa lapha angahlangani levidiyo yabantu omama laba benunula ubona amapikisha abantu bengasagqokanga. Ngizibuza ukuthi iikhamera zike zafriza nasezihlangana labantu bengasagqokanga. Iqiniso yokuthi thina esiseduze lokwenzakala kwezinto sike saba ne-by-election edlulileyo ebulilini. Bengimangala izinto ebengibona zibhalwe ngami zibhalwe ngu-honorable Phuthi ngu-Evelyn sasibalokunye sisonke kuthiwa nangena simgakelo yathutha abantu le siseplumtree bekhuluma ngento e-60 ks away. So iqiniso ukuthi kulabanye abakwaziyo ukusebenza nge-social media akusento zethu nasini commenti ku-social media ngoba kusikho lapho engidlalela khona njalo kakungiphathisi to sensationalize izinto kuyenza abantu bengasakwazi leqiniso ukuthi yiphi. It should make simple logic ukuthi na somebody was brave to take a video of gunshots if ever. I found that very strange, by the way. But you will not see a video yomuntu okuthiwa umama utshayiwe nunulwa. I saw amapincha abantu sebenunuliwe. I have seen a lot of things happen. Na abantu befuna ukuthi befake umpikisha othile. Njalo angifuni kuganya ngani ngiyakhuthaza into embi yikubona ngingakakhomenti. Nxa ngingayibona ividiyo njengoba yiwama-V11 maybe ngingathi in terms of violence esengikubonile I have heard on social media amasayiti omabili bekhala ngokuthi bahlasele okutshengisa ukuthi kube khona nje ukungabi lokuzibamba. One side will obviously try victim. But you will not be to get the information. You will not be able to get the information.
Lo ke ngumnumzana Ngqobizitha Mangaliso Ndlovu umgcini sihlalo webandla lezano PF esigabeni seMathepeleland South. Njengoba iStudio 7 ingasekela ihlangothi omunye wakhe weCCC umnumzana Solani nje emnyama moyo uthi uyawasola kakhulu amazwi kamnumzana Ndlovu ngoba uyena wazibonela ngawakhe okwenzakalayo.
Angilanga ubaba uNdlovu yindoda ebengiyihlonipha, yindoda oke kwayenzeka kwaba le violence emzingwane. Ngakhulumisana naye ukuthi ema-South sibesicela ukuthi kungabi le violence. Njalo kuyindoda engibuya kusemconstituency njengomuntu wasesintwini, kodwa namhlanje ngiyamangala nxa esesithi sisengayizibithiwe. Ngikhuluma nje mina ngizibonele ngokwami ngoba ngame ngafika abanye omama okhuluma ngabo mina yimi engize ngabathatha komunye umuzi wakompofu. Omama sebehamba bengasagqokanga ngendlela ukuthi kade begqoke ama-t-shirt awesisi bakhululiswa. Neizibhamu zikhitshiwe khona lapho ethi bayadula abantu. Yinto ukuthi even amapholisi engikhulume nabo bayifakazile leyo ndaba, babona ukuthi ama-by-election sebaluzile. Kodwa ngithi khona abantu bakithi kabababonise ukuthi khona noma bangaze bababulale noma ngaze babenzeni, kodwa ilanga nxa lifika nge-Saturday 22 kabavotele i-CCC. Bafa abafowethu, bafa abazali bethu nge-ground. Labo nxa sibefuna ukuzesiqeda bazasiqeda, kodwa sithi khona izana soze sayilandela. So yikho engamazwi engatshela ubaba ubaba uNdlovu ukuthi baba uNdlovu into ekhuluma kayikho kungcono switch phone off or ungabi le comment ngoba angazi lapho khona ucabanga njani nxa abantu bengene emzini wakho babuya babulala abantu oyinothi uyaba leader
kahle kahle kwenzakaleni NCC
bebe 26 abezano kade bebathathu kanye le card identity yezano kuwadi 4 inethemba ukuthi kubazondisile okubona sebelahlwe ngabantu bazibalahlwa ngama agent abo angabuyanga bafika ke ngemota ezimbili bafika khona lapho emzini ka council lapho bekuthenwa khona baqalisa ukufika ba sebagwaza izimota zethu izimota abazigwazile bagwaze izimota eziyi 4 kuthe kunjalo zatheleka ngobuningi imota ezibezi 7 bebaningi vele beza empini babulele indlu kakhansili babulala amasofa ama-TV la okusizisa ubuhlungu abantu futhi abakhuluma isishona okuthi basuke katshana khona ukwenzakala ematopo kuyafanana nje bafika laphana bavala imota yethu khona laphana uphulu kade hamba nje kube vele sokunabantu bethu kade sebekhona khonaphana ezimoteni zabo bezanu kade sebebabambile uphulu njengomuntu oyazi okomthetho ubehamba laphana ezama ukunegotiate ecabanga njengobana uminister oba obuya emashonaland onguye kade khona njengomuntu olayo waseparliament njalo nguchairman weprovince yasemashonaland ubecabanga ukuthi khona ngayefike negotiate laye njengomuntu omdala wazazwana kati ngayefika kati ngamataki sebesilwa laye
ungasichasisela ke ngokwenzakale ensiza lalabo abathwalelwe esibhedlela
labo mama obaba ababili labo mama abayi 5 balimele kakhulu including uMP wethu umama uThofa abalimele kakhulu okungimaza iaccident yenzakele ngabo 2 amapolice azoqala ukuresponda kuya kusini ngabo 9 besaba ngomthetho awuseke ukuthi sizwe sakithi sahlupheka kangaka khona manje nxa sisizwa upresident webandla lokuhluleka bathi khona ubekhona estate house ekhuluma ezelauncha indaba yeground kathi vele izolo base bayiqala iground mina ngizathi is a second phase of ground ngoba baqale iground eyinye ematobo namhlanje lasesiza yena ukhona khona phe mathebeleni ngapha uthumela abantu besishoneni futhi ababuyayo ngoba kusimangazayo ukuthi uze abantu amamilishiya asesishoneni abekhuluma isishona bayashaya abantu kabahloniphi bekhiphisa ama-t-shirt omama bebachaya bebenzela izimanga
lo ke ngumnumzana Solani nje eminyama moyo umgcini sihlalo webandla lesi-CCC esigabeni seMatabeleland South ube xoxa ecingweni le-Studio 7 ekhonale. Amapholisa athi asadingisisa ngalolu daba befuna ukuza ukuthi uDlakela lwaqalisa njani. Bathi bona bayasola uDlakela lolu kodwa embikweni owethulwe izolo enkundleni yokuxhumana ye-Twitter isikhulumeli samapholisa u-Assistant Commissioner Paul Nyathi ukhuze abamabandla ezombusazwe ukuthi bangaphehli uDlame. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba atshiyeneyo. Iphephandaba le-Herald lilodaba lokuthi unkosikazi kamongameli Emmerson Mnangagwa u-Auxilia uqede iviki yonke esethekelela isigaba seMatabeleland South lapho aphathise izakhamizi ngenkukhu zokufuya. Iphephandaba lobulembu elezimlife.com lilodaba lokuthi usikomishi wekhomishini elisana lenkohlakalo yeZac umnumzana John Makamure usecutshungulwa ngoba esetheswa amacala ambalwa agocela elokuthi wenza ukungethembeki. Okwamanje sengilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Yeah. Yebo 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 studio 7 yebo studio 7 hayi siyezwa ukuthi abazali bayahlukunyezwa ekhaya hayi kuhle abakwenze abakwenze sibone ukuthi bazophelela kuphi ngenxa yokuthi kujwayelekile vele ukuthi abantu bayahlukunyezwa awo believe gawule bayale hayi siyakubona sithi hayi liyobalinya kuphela ilanga longe beqalile ukusihlukumezela abazali akusoze kuphele kahle
ndivuka njani studio 7 ndivuka njani hayi thina siyavuka banjani njani lani khonapho labanye bonke nje hayi siyabonga kakhulu umsebenzi ebisenzela wona nawuze sikwanisela tuthi siphawule sikufise ngezwe lethu sikhuluma okusenhliziyweni zethu hayi siyabonga ukhuluma ngosibanda ngikwele Botswana eyi into esimanga kakhulu into ezenzakala ngasekhaya kumabhange election asemadobho ngale eyi kubuhlungu kakhulu kodwa into nje engithanda ukuyikhuluma yikuthi abantu lama supporters ezanu ayisikho ukuthi athina abantu esisupport isiqephu sisiyehluleka ukuthi singayenza udlame kumbe siphindisele kibo kanayizakhamizi ezifanana la siyakwanisa ukuphindisela senze umona kodwa ngendlela esihlonipha ngayo langendlela esifuna ibizwe lakithi libe yiyona udlame kasiluthandi sithanda ukubana sivote sikhiphe yona izanu elo dlame engaphathi kahle labo bona abazodlame futhi ma sesikhona sesisembusweni sizabaphatha kahle labo yabantu asebesebehlathaba sokumnandi kakhulu labo empilweni zabo ilizwe sebi-right okwalesi sikhathi lokuthi bayengwayini asikwazi ukuthi bayengwayini ngendlela yezanu kodwa bebona ukuthi ilizwe limanga kahle abahlakaniphe bathiyane lento zokuvukelana labantu abantu bazama ukulungisa ilizwe belungisa labantu ababo lekusasa labantwana kodwa bona bakubone konke lokhu
salibonali ku-studio 7 li-right kanti indaba lizikhipha njani thina sizizwa kahle imali sithi okucatshangela ukuthi ngamalunga ezanu PF khona kungamalunga ezanu PF asizwa kahle imali ithi kucatshangelwa hhayi indaba lizazwakali kahle lizo akukhitho sitredi ukuthi batsha ngamalunga ezanu PF asocala lelo ma kutrap kucatshangelwa kusho ukuthi akusiyibo phela abantu babacabangela hhayi siyacela studio 7 likhiphe indaba ziqondile zinjalo lingathi kucatshangelwa hhayi ukhuluma uma ithi kucatshangelwayo ufana lokuthi ngithi ngitsha umuntu ngiyazi ukuthi ngitsha umuntu kedwa kucatshangela ukuthi ngitsha umuntu baba kuyabe kungayisiyimi phela
Sometimes ugcina usengcono khona ngesikhiwa kwezinye izinto lapha esindebeleni akula muntu othi amashona right njalo ukuphuma khonoko just imagine amakhala ngalanga athi afuna ukuphuma emandebeleni amasuthu la athi afuna ukuphuma emandebeleni kuzahamba njani kuleli izwe elingabuswa ngaleli ndlela vele ukuthi ubani uthi ngifuna ukuphuma ubani ngifuna ukuphuma amashona mina personally ngiyawazonda but ngifuna ukuthi sibaqondiseni sisonke phakathi sibaqondi bavele bayekelelwa ukuthi bethi kuthiwa balokuzile but iqiniso yokuthi lo othi ufuna ukuphuma la makhala angaphela babekhala abanye kwaba ku-studio 7 bethi bafakelwa induna zesindebeleni abazithandi angazi ukuthi ngochief bani kibo khonake nxa singakwenza ngaleyo ndlela sibuti ubani lobani ethi ngifuna ukuphuma ubani ubani ngifuna ukuphuma kubani then we can have just little small countries okwemhlobo ukuthi ubani usemiyedwa lapha ngaphansi kwesihlahla ubani mina nginje lami ngathi ngifuna ukuphuma ngabokhumalo ukhumalo nxa bengaphansi kwajahana induna yini ngifuna ukuphuma lami be induna eceleni kungahamba kodwa
ngithanda ukuthi ngithi mina abantu bezano PF babi akeli cheese i-violence siyayangisa into eliyenzakele ematopo iyayangisa iyanuka mpu bantu bezano PF aliyangeki asikuthi abantu be-CCC balesaba kulanto emangalisayo ngani thina mahovethi elitshaya abantu umama lo khuluma ku-studio 7 ethi utshayiwe lathi ayisifela kulwela empini mahovethi alihlonipha lahamba empini lingamayouth can imagine uchamise ngathi sibophana umsila la sizalitshaya but asifuni khona ukuthi sikwenze we don't want that i-violence thina siyifuni lahamba empini lingangathi abaningi imibhobho ayisakwazi lokuyitshaya isifuba isezaqedwa zimbanje ayisakwanisi lokugijima lingabe izilingo ebantwini abatsha lingabazali bethu lasilwela impi siyabonga but wena lo muntu ohambe edlalise ibizwe leni nxa engasiyo wovethi umkhuzeni mawovethi kodwa nxa eli wovethi uyaphaphala because i-violence thina asiyifuni abantu abatsha uba uchamisa labo baningi kakhulu umuntu ongafuni i-violence ukuthi nxa kade engayifuna kulula kodwa sifuna senzeni izinto kahle i-CCC anti-irejistiwe khathi linjani ake likhule mani hawu alilingwanga ngusathane usathane uvele layi kakwezi lokhu li-worse than the devil
siyabonga emsakazweni siyabingelela abalaleli bomsakazo esilusizi kakhulu uzwa abantu bezano PF besithi bayiwini election iminyaka engaka okulusizi sibuka lama video aphumela ematopu kukhantshenelwa yilokhu nje by election uthola abantu bezano besuka ama province onke eZimbabwe besiyalwisana labantu beTruce si abakuleyo ndawo beze bakhombe nangezivamo beqhumisa izivamo nje ukuthi ababafundi becampaign abantu bakuleyo ndawo babavimba bevijwa abantu ababuya kwamanye ama province kodwa ngicela ukubuza ukuthi uyabe usijukuthini wena mawuza
isikhathi iso esesidliwe ngumango isikhathi iso silomhawu hayi kodwa siyabonga ke ngokusithumezela imlayezelo yenu nge WhatsApp sidibane njalo kusasa sikhathi sinye ekuseni kumbe ntambama ngo 7:30 igama lami ngu Chris Gande.